Abafundi bebehamba bengamaxhuku besiya esikolo lamhlanje okuseni bengagqokanga ama-mask, kuthi lapho befika esikolo abangane bebezidlalela bezondelelana. Lapho bebuzwa ukuthi kungani bengela ama-mask, iningi belikhona liwakhiphe ezikhwameni. Abafundi kanye labazali baveze ukujabulela ukuvulwa kwezikolo lokhu. Okufakazwe ngesinye salezi sifundi, uSimiso Ndlovu owesikolweni seBethal Secondary esiseGwanda South.
Ngizwa ngithaba ngoba lesikhathi eside singafuni, yalo futhi last year asifundanga, lo nyaka siyabhala. Akulanto esizayibhala nxa singavukelanga isikolo. Ngobuningi angiboni ukuthi bazaphenduka esikolo ngoba abaningi bazithwele.
UNkosikazi Rhotso Ndlovu ongumzali njalo ehlale khona la eNtebe uveze umbono wakhe ngokuvulwa kwezikolo.
Uqondile ngoba abantwana besetshona bezidlalela emakhaya bangasafundi besenza okwabo ongakhanyetho.
Lanxa zivuliwe, abafundi batshone belungilungisa izindlu zabo zokufundela nokucenta egumeni lesikolo kungela kufunda okwenziwayo. Esikolo seNtebe Primary abafundi sibathole esikotsho besikamanzi okugeza izandla. Ababalisi bona abakhalaza ngeholo labo abathi lincane kakhulu lingene lindleko kuye emsebenzini bebebalutshwane esikolo. UMnumzana Sebato ngumbalisi wesikolo seNtebe uvuke ngolaka lapho esibona sifika kulesi sikolo.
Fanele emsebenzini yethu ukuba kuye lizwenza lokhu. Mangali kule nto elibhale iqiniso. Bona sadenzi lamabizo elizaphumela ekhiphile bona. Epho ukukhiphela inye ibizo lomunye umuntu vele ongahlali la khona apho into engayi. Kumi into ezingayi.
Obona ngokukhitshwa kwembiko kugatsho lezemfundo, Mnumzana Tawonga Ndoro utshele iStudio 7 ukuba kayisibo bonke ababalisi ababele emsebenzini lamhlanje, esithi iningi lizabuyela ngeviki ezayo lapho bonke abafundi sebevulile. Iningi labafundi liqede umnyaka ophelileyo lizihlalele emakhaya kulandela ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus ngombimbitho. Lalapho sezivulwa izikolo akuzange kwafundwa okuya ngaphi ngoba ababalisi bekhalaleyo umsebenzi bekhonona ngeholo abathi liphansi kakhulu. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.